ukukhuluma lika Prime Minister uNomzana Lokuthambo Renyoka namhlanje bathi bona kungani kuyathimbisa uDokotela ukuthi kanike ama hours angu 36 ehlolo ukuthi babone ukuthi improvement enzakalayo iye iyaphambili yini. So singathi thina hayi ngokukhuluma kukadoktha nguye responsible uthe yena kukhanya ngani kulokuba ngcono kukhona kodwa sine sibone after 36 hours ukuthi kule ngqubela phambili siyakhona ngale yini.
Kube kuloku khonona ukubana kuzamele kuhlolisiswe ukuthi imbangela yengozi leyi kuyini. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osokukhulunyiwe ngodaba lonono?
Hatha kukabi khona okusokukhulunyiwe njengoba uyazi ukuthi i-Prime Minister lamhla ukhiphe i-statement khulume ephephisa kakhulu engulu yakoThabo Renyoka njalo eziqinisa ukuthi yena nomhlangano wethu MDC siyabasekela kakhulu sibakhulekele ukuthi uLokuThambo Renyoka abe ngcono kodwa ye ukushitisa kwethu kuyaphambili sidingisisa ukuthi kambe kungaba yikuyini okungabangela ukuthi ingozi enje yenzakale ihlose omunye wabakhokheli ukuthi baqhakathele kakhulu kumhlangano wethu MDC.
Ungasichasela ukuthi uthe uthini lapha uPrime Minister ngemoli yakoThambo Renyoka?
Prime Minister ukhiphe amazwi ephephisa kakhulu imuli yakoThambo Renyoka njalo eqinisa ukuthi hayi siyabasekela kakhulu sinabo ebunzimela bakibo sikhuleka ndawonye labo sithemba futhi ukuthi uThambo Renyoka uzasila ngesikhatshana ayephambili ngomsebenzi omuhle awenzela umkhokheli wethu uPrime Minister Morgan Tsvangirai.